Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 13 Mpandula 2016 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Ha umuntu uyi citizen sila ukuthi sithi sazama ukuthi sonke sikwazi ukuvota bona labo abasemajini kumele ukuthi bavunele ukuvota ngoba umhlaba uyabo ngowethu sonke bayenza ukuthi labo futhi umhlaba ubuthathwa ukutakwe kuhle. Bona labo abangaphandle kwemhlaba kumele futhi bavote nqaba ngama-citizen.
I-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC ithi kayenelisi ukwenza ukuba abasemajele lalabo abasebehlala emazweni bavote.
Udaba lokusetshenziswa kubi kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo liyaqhubeka sibili ngoba nanku phela inani lakhona uzananzela ukuthi yabe lokhu liqansa lisengezeleleka.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo kubikwa kuqhubekela phambili kusiba kubi elizweni. Izihlobo zabadilikelwe ngumgodi ongasebenziyo kwele South Africa zithi zizaqhubeka ngemizamo yokuhlenga abaphakathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amabandla aphikisayo abikwa engajabuliswa linyathelo elithethwe ngamapholisa lokwalisa ukutshengisela okwenyanga yonke edolobheni leHarare esithi ozakwephula lesi sinqumo uyabe esephula umthetho. Iningi lamabandla ezombusazo aphikisayo kanye lenhlanganiso ezisebenza lozulu zithi kulilungelo lomuntu wonke ukutshengisela ngoba isisekelo sombuso esiyiso umthetho omkhulu elizweni simvumela ukwenza njalo. Amabandla ezombusazo aphikisayo awomanyano wenera athi osokusenziwa ngamapholisa yikweyisa isisekelo sombuso labantu abasivotela besisekela kureferendum. Bakhuthaza ukuba ukutshengisela kuqhubeke kwezinye indawo njengoba amapholisa alise eHarare kuphela. Loba kunjalo abe-MDCT bathi bazaqhubeka ngokutshengisela abakuqoqayo ngomgqibelo.
Lokho kuvezwe ngumgcini sihlalo weZEC uJustice Rita Makarau emhlanganweni leziphathamandla zenhlanganiso ezisebenza lozulu wokwandulela owenhlangothi zonke zempilo owe-All Stakeholders Meeting ozakwenziwa ngolwesine liviki mhlaka 15 Mpandula 2016. Ethi akula obapha lawo amandla ngokusemthethweni ukuze bavunyelwe ukuvota abasentolongweni kanye labahlala emazweni. Kodwa uZulu unikeze imibono ehlukeneyo abanye bevumelana leZEC kodwa bekhona njalo abakuphikisayo. Umnumzana Keith Mashaya Mombe omunye wabaphikisana lokuchiwo ngabeZEC uthi kulilungelo labasentolongweni ukuba bavote labo njengaye wonke umuntu elizweni.
Xa umuntu uyi citizen sila ukuthi sithi sazama ukuthi sonke sikwazi ukuvota bona labo abasemajele kumele ukuthi bavunele ukuvota ngoba umhlaba uyabo ngowethu sonke bayenza ukuthi labo futhi umhlaba ubuthathwa ukutakwe kuhle. Bona labo abangaphandle kwemhlaba kumele futhi bavote nqaba ngama-citizen ngoba ngale kwababe behlezi khona sikwendaweni yawo lapha ikwendaweni yawo.
Umnumzana Jeffrey Moyo yena ethi kungumthwalo wedale lephalamende ukukulungisisa lokho ngoba kungekho okungenziwa ngabeZEC ukulandela izifiso zikaZulu lenhlanganiso ezisebenza zizimele.
Iparlamente kumele ibone ukuthi ingayenza kanjani ngoba sithina njengezizalwane zeZimbabwe siyazi ukuthi iparlamente niyo yenza imithetho. Kumele kube nebhili ezakhulunywa kuparlamente ukuthi bona abameleli beparlamente ngakubona kanjani ukuthi kube lawo umthetho uzabe unceda abantu abasejele.
AbeZEC bathi lesi simo sinzima lakibo bekhuthaza abenhlanganiso ezisebenza lozulu ukukhankasela ukulungisiswa kwaso banelise ukuvota abasemajele lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni besithi kumele ilungisiswe imithetho emidala ukuze ihambelane lesisekelo sombuso sona esithi kulilungelo lakhe wonke umuntu oleminyaka elithumi lasitshiyagalombili ukuvota kodwa olawula ngezokhetho kwamanje osumdala ungavumeli abahlala kwamanye amazwe labasemajele ukulisebenzisa lelo lungelo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Siyabonga Mavis Gama. UMavis Gama ubesethulela udaba lwekhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC ethi yona kayenelisi ukwenza ukuthi abasemajele lalabo asebehlala emazweni bavote ngoba umthetho olawula ngezokhetho elizweni ungabanikezi amandla ukwenza njalo. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo kubikwa lokhu kuqhubekela phambili kusiba kubi elizweni. Izidakamizwa ezisetshenziswa kakhulu zigoqela ibronco, insangu, inyawophe kanye lengoma. Udaba lokusetshenziswa kwezidakamizwa ludaba oluhluphayo kakhulu emazweni amaningi agoqela khonapha eMelika lapho sokufe abantu abaningi lonyaka ngokusebenzisa iheroin. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elusana lomkhuba lo iActive Youth Zimbabwe umnumzana Bakisanani Dube yena othi kuyingozi kakhulu ukusebenzisa izidakamizwa njalo into elakho ukubulala umuntu.
Udaba lolu lokusetshenziswa kubi kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo liyaqhubeka sibili ngoba nanku phela inani lakhona uzananzelela ukuthi labe lokhe liqansa lisengezeleleka. Njengenhlanganiso ke iActive Youth Zimbabwe ekhangele ngokuncediswa ke kwentsha sikhankasela ukuthi intsha leyi abasakhulayo bengasebenzisi kubi izidakamizwa. Sesizame imizamo eminingi kakhulu njalo ikhona eminye esilokhe siyizama. Ngokunjalo ke ngikuthathe ke ngikubisele kumhlaka 21 July wawonalo umnyaka. Uzananzelela ukuthi umhlaka 21 July ke sibe le kuthiwa ke iWorld Drug Abuse Day. Indikimba yethu ke ibiyikuthi sithi thina learn to say no. Kulolo suku ke sinxuse izikolo ezimbalwa ezedlula 9. Uzananzelela ukuthi oHamilton bebekhona nezinye nje ezinjalo labo Gifford.
Belikhuluma ngani kahle kahle kumbuthano lo?
Besikhuthaza intsha ukuthi ingabosebenzisa kubi izidakamizwa. Ngokunjalo besichasisela abanye ke siba involve kuma poems, abanye ke siba involve kuma speeches ukuze bazwisise ikakhulu intsha phela izwisisa ngcono nxa kuyikuthi kukhuluma abantu ebayejayeleyo. Ngokunjalo ke bona labo ke abanye bezikolo zonalezo bebesetha ke ama poems nezispeech ke ezisikhareja ke ukusetshenziswa kubi kwezidakamizwa yintsha nje jikelele eya these days.
Yiziphi idube izidakamizwa lezi ezisetshenziswa kakhulu?
Ingoma ebikhona nyaka ka-2018 lokhu ikhona la namhlanje ngani iyo engani iphuma phambili kanye lokunye nje okubalisa ombange lezinye nje even ukusetshenziswa kubi kotshwala eglue ingani yalokho ibhenywa ngoba nxa ngathi ngiyabhotabhota ezitaladeni lapho uzananzelela ukuthi ikakhulu even lalabana abangani abaphilanga kahle engqondweni yiyo abayibhemayo njalo kuzwakala imibiko yokuthi abanye sebesebenzisa ama-ARV bayawachola ke bayahlanganise lokunye okuningi nje basidakise ngawo bayabhemela emiphongolweni nje etshiyashiyeneyo.
Yini leyo? Inyawophe?
Inyawophe yona leyo.
Ibronco bayisebenzisa yini labane?
Lokhu iqhela isebenza ibronco lokhu beyinatha ukuthi badakwe laba bantu.
Hello ke umnumzana Bakisanani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa ngontanga iActive Youth Zimbabwe.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwezi connection namuhla sikhangela udaba lokusetshenziswa kwezidakamizwa ngontanga okubikwa kuqhubeka elizweni. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo lomunye wami uTatenda Gumbo.
Kubikwa sekutholakale izidumbu zabantu ababili ngemva kokudilika komgodi wegolide ongasebenziyo oGeorge Harrison Park eLanglet eJohannesburg. Kunjalo nje izihlobo zabo chekecha abadilikelwe emgodini leyo iningi labo kungabe Zimbabwe zithi bazimisele ukufaka impilo zabo engozini bengene kulo mgodi kuyadinga izidumbu zezihlobo zabo kulandela ukumiswa kohlelo lokuhlenga laba bantu. UBenedict Nhlapho siphala lo daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kugcwale usizi amadoda esehlisa inyembezi omama behlaba umkhosi omkhulu emgodini odilikele utshekesha eLanglet eJohannesburg namhlanje ngesikhathi uhlelo lokubahlenga luvalwa ngokusemthethweni. Wesifazane weZimbabwe ongathandanga ukuvezwa igama uhlabe wawulawula ngesikhathi amapholisa ebalisa ukuthi bazingenele bodwa emgodini. Wesifazana lo uthi umna wakhe uNjabulo uphakathi kwalo mgodi. Isiphathamandla zabahlengi kwele South Africa zimise uhlelo lokuhlenga abagebha igolide ngokungekho emthethweni laba ngoba zisithi akusela muntu oseleyo emgodini. Kodwa ke iningi lezalwane zeZimbabwe zethule intukuthelo enkulu zitshaya phansi ngentonga zisithi zifuna ukungena ngenkani kulo mgodi ngoba izihlobo zazo ziphakathi. Kuthe ngemva kwamahola athile uhlelo lokuhlenga lolu seluvaliwe kwaphuma kulo mgodi abeZimbabwe ababili okuyinto esiphe isihlobo zabangakaphumi yintsho kunje ukungena ngodli ukuyadinga izihlobo zabo kumbe izidumbu zazo phansi emgodini. Lamhlanje iningi labo bese befuqana lamapholisa besola ukuthi indaba ebopha labo abaphume kulo mgodi njengoba kuyikho kwenza abaphakathi besabe ukuphuma. Omunye weZimbabwe layo ongathandanga ukwaziwa uthi akulunganga ukuthi babotshwe njengoba bezizamela imali bengahluphani lo muntu. Kanti komunye weZimbabwe njalo ozasise kuphela ngokuthi nguthiro uthi kabasoke basuke kulo mgodi bengazibonanga izidumbu zabafo wabo abagqitshelwe ilo mgodi. Abanye baze banxusa izangoma ukuthi zizobasiza ukudinga izihlobo zabo emgodini lo kodwa lokho akuzange kusize. Kusenjalo izihlobo zabasemgodini zithi ngeke zisuke kulo mgodi izidumbu zabo zize zibonakale. Ngimele isitulo 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065 laku 15460 kHz lapho esiyaba sixoxa kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sihlaziya ke ngezidakamizwa ezithwalisa nzima abasakhulayo. Lithini ngalokho? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Usengakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathi ntambo ogatsha olubonango kungena kwabantu elizweni lelo olwe immigration wethule umlayo owalela ukuphiwa kukamfundisi Stephen Anderson wakwele Melika ivisa yokungena kulelo lizwe ngenxa yembono yakhe yokucothoza izitabane. bese kuqhamuke umkhuhlane oyellow fever kwele Angola la kwele Democratic Republic of Congo kodwa abenhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele iWorld Health Organization babika ukuba sebenelise ukuhlaba amajekiseni lokunikeza imithi yokuvikela lo mkhuhlane kuzigidi lezigidi zabantu emazweni akulomhlubulo. Ibandla leMDCT lithi lizabambisana lenhlanganiso yezizimeleyo kusukela ngomgqibelo eNew York kwele Melika lapho izizalane zeZimbabwe ezizabe zitshengisela ngesikhathi kusenziwa umhlangano omkhulu oUnited Nations General Assembly. Umsekeli kanobhala jikelele webandla leli kwele Melika uMnumzana Mbariwa Gwekwerere uthi kuyancomeka ukwenziwa ngabemkankaso egoqela owe this flag. Abe this gown tajamuka sesijikile labanye abakhonona ngokubhidlika komnotho lombuso okhona. Umongameli Mgabe uzabe ekhona emhlanganweni we-UN. Abenhlanganiso esekela Mgabe e-December 12 movement bathi labo bazatshengisela ngesikhathi esifanayo bemsekela. Ugwekwerere utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi bazimisele ukutshengisela nsuku zonke phandle kwamahofisi e-United Nations loba nje abe December 12 movement labo besithi bazabe bekhona.
Into ekhona lapha ukuthi khona baningi abantu abacasikileyo abangathabi into ezenzakala ekhaya and ukutshengisela yinto evele esiqalisile eqaleni nganezi nsuku nje abantu bayatshengisela. So ke lapha eNew York umgabe uyabe khona ku-UN General Assembly. So abantu bathi ayike singabuthana sonke lathi lapha eMelika sibuthane lathi gcwale simtshele simtshengisele la abone ukuthi khona hayi lathi ngapha hayi asijabule.
Ye kodwa libona ngazani khonokhu lingakwenza kuzaba le mpumela enjani?
Into enkulu yikuthi khona azwe ngoba yamanye into ebesenzakala yikuthi khona abantu bebengakhulumi besingathi ukuthi khona hayi abantu sicabangani senzanani kodwa lapha-ke abantu sebeqasuke kakhulu sefike sebedayi ngasingakhuluma ezwe laye khona phana ebone ukuthi khona hayi nxa efika lapha abantu abasobantu bonke bamthayela izandla abaqakezayo ukuthi hayi nangumuntu nangumuntu hayi ibona abantu bacasukile mtyeli must go singapha emelika yinto enkulu le.
Siyabona ukuthi bakhona abamqakazelayo sonke isikhathi njalo bakhona abazabe bemqakazela njalo nje ngomgqibelo pho-ke liza kubamba njani khonoko?
Hayi laba silandaba labo thi silandaba labo ngabantu vele abahlala beyenza phela le nto abaqali namhla labo minyaka yonke nje vele hayi bamthanda kabi umgabe kodwa ngabantu bangapha uyabona-ke lapho lo masiko khona ngabantu abangapha bangabe emelika laba bahlala emelika umgabe abamaziyo ngulwane umgabe khuluma izinto ngesikhathi sayempini le mpini laphana nguye umgabe abamaziyo abamazi umgabe esihlala laye thina esiphila laye ekhaya so-ke bona hayi asilamsebenzi lawo abayenza abakwenzayo thina sifuna ukukhuluma lo mgabe asikhulume lawo.
Ye so singathi-ke liyabe litshengisela ngapho kwangikhona ongasitshela-ke izidalada ukuthi labe lapha lalapha
mana ngithi kule khona pheku e-UN lokuzeni kuma headquarters lapha kulakho okulomkhulu umkhosi wakhona lakuselokuzeni ehotelini lapha ahlala khona ayabe khona zabe isikhona futhi
so lizakwenza nsuku zonke ikumbele usuku olodwa
uqala mhlaka-17 kuze izi yokupheli lokuzeni i-General Assembly sabe isikhona malanga onke.
Alo ke bekumnumzana Mbariwa Gwekwerere umsekeli kanobhala jikelele webandla leMDCT ngapha kwele Melika obexoxa le Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lezihlala eZimbabwe zilembono ehlukeneyo ngemali ethunyezwa ngabeZimbabwe asebehlala phandle kwelizwe ebikwa isehlile ngesilinganiso sokulichumi lanhlanu ekhulwini i-15% isuka kumabhiliyoni edlula kancane amabili i-2.1 billion yehla yayafika kubhiliyoni eledlula kancane elilodwa i-1.2 billion dollars. Esethula umbiko wakhe ophathelane lokusetshenziswa kwemali lendleko kahulumende kuluhlu lalonyaka umphathintambo wezenotho umnumzana Patrick Chinamasa utshele idale lephalamende ukuthi imali engenayo elizweni isiyehle kakhulu. Ingcwethi ecubungula izenotho umnumzana Masimba Kutshera ohlala eHarare uthi okunye okungabe kubangela ukwehla kwemali le ukuthi imisebenzi ayisatholakali lula emazweni aphetheya.
Imali engena sisebenzisa ama banking channels inlutshwane kakhulu uwedlula imali ethunyelwa ngabantu bengasebenzisa ama banking channels. So nxa bekhangela bayakhangela imali ezingena through World Remit, Western Union lama banks kodwa kule mali eningi kakhulu ethunywa ngabantu besenza umalayija labanye abantu abangabe bebuya lapho.
Imbono kakutshera igcizelelwe ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe ehlala kwele Bhilitane, othi abeZimbabwe kabasela themba ngelizwe labo kwezomnotho elizwe lokusungula amabhizimusi.
Ukuthi izimali ezifana lezo ukuthi umuntu uyabe zama ukuvula ibhizinisi kumbe zama ukwenza izinto ezishileyo kutsho ukuthi izo zenezo eziku-15% esiyehlile, abantu sebekhangele nje ukuthi bancedise izihlobo zabo ziphile kodwa abasafuni ukuthenga olunye ulutho eZimbabwe kumbe abasafuni esingawuthi ngesikhiwa iwork ibhizinisi kumbe uku-investa kwele Zimbabwe.
Bakhona abanye abathi okungakubangela lokhu yikuthi imali isingena ngezinye indlela ezokuthi uhulumende kenelise ukuthi abekwazi ukuthi imalini. Kungakuliqiniso na?
Ngibona mina ukudela kathana lokho ngoba ensukwini zakuqala amazwe amaningi afana labo o-America lamazwe ase-Europe enza kube nzima ukuthi izimali zithunyezelwe ngezinye indlela ezingeke zilandelwe urhulumente.
Isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo ongumgcinisihlalo webandla le-MDCT uthi imbiko kaChinamasa yokwehla kwemali ingabe ingelaqiniso.
Ukuqala ukuthi i-government ivele yathi ayisela mali from upfront. So lana kungenzeka ukuthi u-inflata indaba yokuthi imali evela ngaphandle yehlile ukwenzela ukuthi abantu bavumelane lo mbono wakhe ukuthi i-government ayisela mali. Le into yokuqala ukuthi kungenzeka ukuthi uqamba amanga nje yakula nto etshintshile izimali zokhe zithunyelwa but ufuna ukuthi abantu bacabanga ukuthi njengoba ithi government ayisela mali okunye kwakhona ukuthi abantu babasathumela izimali.
Umnumzana Dennis Juru ohlala kwele South Africa uthi okungabe kubangela ukwehla kwemali evela emazweni yikwesabela ukuthi ingathunyezwa kayisoze itholakale endaweni lapho emele ithathwe khona, okubangela ukuthi abanye begcine besebenzisa indlela ezijeneyo ezifana labo malayija.
Abantu kabasawazi ukuthi imali ingathumela imali la abareceiver eZimbabwe bazoyithola yini, yiyo into yokuqala. Into esibili ukuthi kungaba ngokuyethuselwa kwabantu ukuthi sokuthathwa izinto emabhodeni sokwenza lokhu nalokhu, abantu abaselathemba la mabhenki kumbe le government yeZimbabwe.
Don't take my number. Yeah. I'll still hang on with Facebook. I don't want your number. I'll still hang on with
VOA Ndebele ku Facebook. Sesikhona. Yeah. Akusthande. VOA Ndebele Facebook.
www.tunawena.com.
Uhulumende ukhuthazwa ukuba ukulandela isibonelo sele China elisebenzisa imithetho elikhuni ukulwisana lokungathembeki i-corruption osekubhahile kwele Zimbabwe njalo kuba kusabalala kubulala inotho yelizwe. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngomunye wembono evezwe ngamalunga enhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Citizen Task Force ZACT emhlanganweni lentathela izindaba eMedia Center eHarare, umnumzana Thomas Chiware olilunga leZACT uthi ukhathazekile ngesimo esethusayo sokungathembeki elizweni, ethi kumqoka ukuba kudingwe indlela zokukulungisisa lokho ngokuphangisa.
Ngoba abakhulu inkokheli zethu sikhangelelekizwe ukuthi zibe yizikhokhelayo ngokuhlala kahle ngokwenza izinto ezisemthethweni. So into le siyayisola kakhulu, sifisa ukuba aluba umthetho uyananzelelwa kuwo wonke umuntu kungakhethile ukuthi umuntu omkhulu unganani kumbe isiphatha amandla kumbe umongameli waliphi ibandla kumbe ngubani, singakhethi umhlobo, wonke umuntu kufanele azimele athonisiswe kumadale emthethwandaba.
Wengeza uthiwa rethi okufiswa ngabakunhlanganiso yakhe yikubona abezomthetho bekunqanda lokho kungathembeki kusese masinya, hathi ukuvumela kukhula njengalokho osekusenzakala elizweni.
Ngakho nokubugelekeqe lokhu kuyaphela du sobulempande. Kulempande eziphansi zibile zifika phansi, sifuna ukuthi kuqale phezulu kusiya phansi. Kusifisa futhi njalo ukuthi umongameli wethu aluba uyafaka i-commission eyokuthi khona kukhangelesiswe ikakhulu zona izindaba zomhlabathi, ukuthi umhlabathi wona wabiwa kanjani, abantu sebenonisa izamba zabo ngemali yomhlabathi. Umhlabathi walilwa ngabantu abaningi kakhulu, abaningi bafa befela umhlabathi wonalo, kodwa sukukholiswa abantu abalutshwane.
Abezakuthi laba bethi kungalesi sizathu bekhuthaza amapholisa abeZimbabwe Anti-Corruption Commission kanye loZulu baphatheke ukulwisana lokungathembeki okuningi kwakhona kusaziwa vele ukuba kuqhushwa ngubani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kwezemidlalo, abeqembu lomdlalo wenguqu leHighlanders bathi basifuna ngabomvu isicoco sePSL ngemva kokunqoba abakwenzele Dynamos ngesonto. Okunengasikuzweni kuJoseph Njanji esiphala oludaba ekobulawayo.
Ukunqoba kweqembu leHighlanders elikwenzele Dynamos nge-2-1 ngesonto emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Field sokukhuphula ithemba labadlali baleli qembu ngoba iphupho lokuphakamisa isicoco seligi lisaphila. Iqembu leHighlanders lemiklomelo engamashumi amane lanye njalo lithiwa ngemiklomelo yesithupha liqembu elihlezi phezu kwengalane le-FC Platinum lona elinqobe liyawumayini nge-1 kanye ngesonto njalo elilemiklomelo engamashumi amane lesikhombisa. Kundawo yesibili engalaneni kule qembu leCape United lona elilemiklomelo engamashumi amane lesithupha njalo elinqobe leChicken Inn nge-1 kanye ngesonto. Ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo wabo leDimbare, imvimbi yeqembu leBhoso uPeter Muduwa uthe bazimisele njengeqembu leHighlanders ukuphakamisa isicoco ekupheleni kwesizini yalonyaka.
Sikhalele ukuthatha ama-points wonke and sifuna i-championship because ukufuna yonke kanti siyarise sithi sisele lesiyilandayo engasiniki threat but awule.
Ngaphansi kwengalane lapho kulempi yokusinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu, ikhuba liyala lokhu litshona kuqembu leBotha Strikers lona elihlezi emsileni lile miklomelo elitshumi lantathu njalo elitshaywe nge-1 kanyali iqembu leCholojo lona elihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane lile miklomelo elitshumi lathoba munomunye. Endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu leMutare City lona elile miklomelo engamashumi amabili njalo elinqobe letriangle nge-2 kanye ngesonto. Kusele imidlalo eyisikhombisa ukuba imidlalo yesigaba se-PSL ifike komlindo yacina. Emidlalweni yenguqu edlalwa kwamanye amazwe, iqembu leManchester City linqobele Manchester United nge-2-1 kule Ngilandi. Limpumela ichi iqembu leManchester City lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo lile miklomelo elitshumi lambili njalo kuyilo lodwa eselinqobe kuyo yonke imidlalo emine esidlalwe kusizini ka-2016-2017. Elizweni leSpain, iqembu leReal Madrid litshayele Osasuna nge-5-2 njalo lile miklomelo yithoba munomunye ngemva kwemidlalo emithathu. Ikanti iqembu leBarcelona linqotshwe nge-2-1 ngele Alaves njalo lile miklomelo yisithupha. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singekehlukani wathi sikhangele indaba ebesilazo lamhlanje. AbeZEC bathi kabenelisi ukwenza abasemajele ukuba benelise ukuvota. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo kubikwa kuqhubeka kusiba kubi elizweni. Hayi, siyabonga ukuba lathi kasidibaneni njalo kusasa. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.